Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Alingali vuka njani zulukandaba obonga umnomzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla le-CCC kubika sokufike kusibanga esikude.
Kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala, akusiyo nto emangalisayo, akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelalo yokubana kungabe kulabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi.
Sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli.
Iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lala aphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivindelwanga yimithetho lamapholisa.
Ukunqoba ukwenze ibandla lesotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPSP wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima utshele intatheli zindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla lezanu PF.
Ibandla lethu elezanu PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile, silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe, sokungena ke umongameli ubaba uNangagwa. And kunjalo ke siyakwazi mhlophe tona bekulokhu kade sikuthi i-G14 Lacost, and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula, okuzatsho ukuthi na vele labo abasuze bahlaliseke njalo abasuze bephonge ukujikela izikhali phansi kuze hala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle, ingasebenzi kuhle. Kodwa ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala, akusiyo nto emangalisayo, akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelalo yokubana kungabe kulabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi. Kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye, ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla. Akula muntu ozayivimbela, ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubana kuyini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudale le Central Committee ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. UGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla lisenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecwabana amanye aze abhildike amanye baze behlukane abanye besiyali abanye besiyali. Isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi ngabethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ukugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangotho oluthize bagcona abakuhlangotho loluya olungale. Lalo uhlangotho loluya olungale kuzakhomba imini kulaba bangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Abezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF futhi usehlulekile. Ngakho ukuze bavale kwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa ngubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani, abanye basekela loyana ababoni ngaso linye. Entweni le ngakho bakhona okumele basuswe yilabo abathi balamandla ngenxa ukuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. Izanu PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi yehlulekile, ingagcona amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo izanu PF ngokwayo sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba yeStudio 7 uGodwin Mangudya uchaywe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathopeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo okhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo lezano PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke qenjini lezano PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapolisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga
siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha ubona njani wena lokho
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intathela izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluku unyezwa intathela izindaba ziqhakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintathela izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezano PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphindlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lulu ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe ukuthi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ndlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyako zayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobunengi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona
Lo ke ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla izombusazwe yasachathulayo umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe abantu bakweleLesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile ele Nigeria liyalandela bese kusiza ele Zimbabwe ibandla le-Revolution for Prosperity elakweleLesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempelasonto Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangena emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni lelibandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zalelibandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelelwa lelibandla. Njengosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu kuAfrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leSotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala ama vota manenga ngaka abavotelele libandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho ilunga lalelibandla unkosazana Thato Dinini udiba khangelele ukuthi uhulumende webandla le RFP adala mathuba emsebenzi. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangu ukuthi umkhokheli walelibandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eleLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lephoto Tamai uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Utenda weneziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeli sekomishini ezokhetha umnumzana Thoyi Hansi uthi awusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona lolukhetho enzwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela lolukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma isithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho. Kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amachuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano eshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolukhetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithele South Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Mele Studio 7 eMaseru eLesotho ngeMthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli izindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki i-corruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Libonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo ibandla labantu yelo movement ngithi hayi lezwa kathethi ukuthi iCongress yezano PF sisondela ntile yakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshele yakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounce idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisupporta sizinga register ngovota. Sifuna abalandeli beqiniso be siya ba register ukuvota. So vele yike sikhuthazana ngakho yikho libona ama leaders ethu hambe ebhodi ethwala abantu besiya register ukuvota. Asifuni umuntu osupporta iTriple C enga register ngovota. So likhuthazane ngoba yeyi iCongress sifikile sokungenza beqamba idate yona leyo day. So izekile sivula 2 days. So liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalana lihambe le register ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena isisile ezana ungazi yabambana uthwangirayo wabambana lomgayi. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lomgayi lo lomnanga kwa ufuna uchamisa ibambana lomnanga kwa yiliphi izwe leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uthwangira engu prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethu ekubatshela umqondisi ambe ebambana lomnanga kwa lokho ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba naveli iningi lene li support umqondisi kali register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ulufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nanzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukancilla sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngapi labo abantu akula councilor ivinto MP elizomthola emathabeleni ndikukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje likdisturb ukhetho navela sethuki vele into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichane le Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello Studio 7 ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana PF bethi ilizwe libiselwe emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza i corruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa igold diamond into eziningi zinalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigedla ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV obhedimpofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge 15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kodwa kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoninga so yena waphendula wathi makangabuzwa so ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha beze bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama sanctions bona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe lomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe rich kakhulu kudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama leaders angkhona zani PF siyehlulekile kayihlale phansi dede labanye bazame kubonakala
sanibona kami Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba isiphawula zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nakuthi into engifundwe nje noma ngelinye ilanga ke into yokuhlunga ukuthi manje usenda amarekhodi azabe u-10 kodwa lokhu ungazali siyacela ngele langa foka kande ukusidlale nathi mfowethu sekuthanda ngithi nje eyi bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina makusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi abacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha eSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu zinehluko esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la iBhola bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho othi kanjani lizwe lalala lizi kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu avotele iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona egolana sihlalanga kahle siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka into esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bengifisa ukuchasa oningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshona wena baba uthi abantu bevuma ukuthi badliwe andongwezanwe yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your legal psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo yena mele nike the next guy urelay akula nto enjalo yekela ukungumana ba zifundise ukuthi u-accepte ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ubani akula muntu ongavuma ukuthi udliwe namatsotsa njengala azalala international uba ufundanga buthunyiwe lawe njengogawule labo mashaba laba labo zenzomoya Awula free and fair election. Awula mdo hafo mwududli wena. Because this is a mwu pleaser wena. Wena, I may be getting something from Zanu. No, I'm not getting that. Mwa chela ava andu indi nga rango. Ndi nga le uudu wena. Mwudi ava andu hafo mwududli wena. Ulo mdo hafo mwududli wena. Yoni Zanu ya ifu mwududli wena. Iha li hoz ninda wa ya ifu meyini. Kalu kulume la banki inawe Zanu la wala. Wudi hafo mwududli wena. Mwa chela wena uudu tifu me umudu wa tumudu ya rope. Zanu has never won an election from 1980, and we know that. Maybe when it was very last year, that's why you don't know what is Zanu here. Zanu is rigged, and they know when I would be very rigged. For example, you cannot say, hey, umuntu okwanisa ukukhulumisa njengam, so uyangcedisa ukuvota. Akakuncedi Zanu. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uthi abancedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi
Sanbonani, Sanbonani Studio 7, okhulumayo Luis Kuduza, ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisenzela ngakhona, ngiyabonga. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa, ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe, ukhulume njengenduna, kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le referendum, i-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna na yini kusuke abantwini bese kusuka lapha kuqonde ngapi bese uqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse ku government kamnangakwa igovernment kamnangakwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphuthumiseke kusadaki sadaki ikuse ku AU AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hayi uyakhanya ukuthi induna evuthweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi siya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanye abakhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane ingaba mide 3 minutes 5 minutes siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi isiyezo abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo hayi ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali hayi thi kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sicina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi sidlale kunombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo. Ongena. Amanye gazi yebo. Ongena. Amanye yebo. Ongena. Yela ngala cha. Ongena.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla le CCC kubikwa sokufike kusibanga eside
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.